Nikolasi Zangamanda, kulinganiswa silobela emaplazini from 35 abathathwa ngabantu ababele mbhobho. Ukuthiwa nimsovi Zangamanda wethi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya. Bahamba ngokuphela siyaphindanga sababona athi-ke kubazitsho ukuthi kwakusisa kwasangolesine nangazisiyedida. Inkomo zazihambela eceleni komgwaqo ngokuyindlela okungane kubalekela amatshe. Ngangizinkunzi sizongolela ngase ngisiya khonapho ezongolela khona, ngabona igazi elalilapho ngatshengisa sikuthi kuhlabala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani. Kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakethe egwayi amagwayi bonabo abantu ababebatshaya kumbe bekuyanjanjani. Umdalalo kamdada esemzini wakhe nanyasindawonye kodwa hhayi sithiyeni, iguma lithiyeni. Azakutshelwa ngumkakhe ekuseni esithi nawami lapho ungeni tete ebusuku ngabantu akaphenduli kodwa. Hhayi kubuhlungu nakhathesi-ke ungakukhumbula kuhle kuba buhlungu ngoba kasikwazi nokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani.
Ibizo mna ngudingilize Mkanda, udingilize Mkanda, ngikhuluma ngisibekela emaplazini ku-Farm Tourism lapho elikhona. Mina ngingumzukulu ngizalwa ngumkanda omunye wabadala abahambayo. Abadala mhlazana bethathwa wase ngikothwana sibili ngoba into engangiyikhangele abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho balala khona. Angithi ngomsindo waba lapho kwathina abadala ubaba nomama bacina sebevukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho. So abantu labana bakhombelisa umbhobho wabo ubaba ngesithi ubaba anganyenyeli bawufaka emlomeni wakhe ngithi anganyenyeli. Babisana lokhulu logogo la igogo ethini ngesandla ukuthi angaphumi lapha endlini. Babisana naye bamdonsa waze waphuma naye kwaphandle kwaba yikumfosa wabo bemdonsa behamba naye bangena la indlela esiba ngikhaya siya kwamakhelwane indlela encane e-private road evelejenisa ukuthi abantu babaeeda babe nomuntu wesigabeni owayesani esazi izini lezindlu laphohlala khona abadala. Bahle kwaba yikuhamba kwabo ngoba basuka bangena kwamakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho ezenza ngikhaya. Kwakusebusuku ufika kwabo-2-3 ngoba kwathi ufika kusa kwezwakala vezigaba sonke wafika ekhala kubani kubani lakubani uthethe kubani uthethe. Yikho kwafika sidichazeka-ke ukuthi ngedirection abaphuma ngayo bangedirection lapho kwakuduma khona izimoto ebusuku. Yikho okwabonakala khona lapho okunabathidishudu khona okunegazi khona lapho esasibuthana khona lasinge sama ufaka khona itomstone lapho ayithathwa khona.
Kusukela lapho-ke kwahamba njani? Akuzange kube lodletshana kuze kube lalamhla?
Udletshana ngitsho ngoba the-very day kwenzakala into leyo abadala besigaba babopha isipho sokuthi kakuyo epolisi kuyeripota yathi ipolisi ayizange yaze yarisponda ayizange yaze yabuya kwaphona kuba into eripotiwe. But
liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission
ngapha esigabeni sakithi? Asizange ke siye kuleyo mhlangano owe-Peace and Reconciliation. Into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago siyesaya endlunini endlini yethu Malisi ngemva kokuba sisiziwe kuthiwa indaba yegugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna. Kodwa induna yasithengina yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakatheki uke ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhethu zakuya kukhethwa ngomnye kozayo. So izaba ngathi siyisebenzisa njengekhona njengesikhali kwezombusazo. Yikho-ke sahlangana banika njalo ifeedback kwabanye ababengahambanga endlunini nakuwo labo ofuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini.
Le nto ekhulunywa yinduna mina kayingisuthisi, kayingisuthisi fili ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo. Izolo kanye ofuzwayo befika ngapha kithi kade kuholwa umuntu esiyona umuntu lo owesesengose kodwa umuntu lo uphethwe abantu ikakhulu mina abezindlu lezi ezahanjiwa ngabadala. Abadala kabatholanga umuntu ngalolu muntu usuthiiyi-ZANU-PF. Ngangithi ngeza ukuthiwa khona uthe izinto ebantwini liyayifuna yini impi abantu bathula. Ekugcineni nawathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angasifa siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu. Okuwukuthi le nto ingathi ilidugu kubo kanti siyasingathi sisaba ngoba yenolongasefo.